Yeye ngafika ku venue namhlanje lokulanga lokusikisa ke ama delegates ethu aza abelanda i conference le ezaqala kuhle kuhle kusasa namhlanje zebe kusenza nje izinto ezinye nje ezinyako ukuthi kuhlakele izihlahla nama awareness campaign achiyeneyo khangela futhi ukuhlukumeza kwabomama nabantwana amankazana esanda kudlula la kunokuthi nento ezinjalo nje kodwa ke ilanga lakusasa yilo ke ilanga elimqoka ke lapho ke uyabese kuhlubungula kona indaba zangkhona iconference iqalisile ngokugcweleyo.
Kuyini elikukhangeleleyo kakhulu kokucubungula kule iconference?
Sikhangelebana sikhangele indlela ongabanjwa ngayo indaba yomkonomi njengoba sikubona abanomkonomi ulobu usehla usiya phansi abantu bafuna ukudizela phansi. Ngakho ke thenge ebandleni busayo ke ukuthi somele singene sibili phakathi kwemicabango ejulileyo ubana sibonona singakwenza njani ubana sikulungise indaba leyo mkonomi ingani lokhu isiwa ngokuphela abantu bebethwala lobhu.
Abanye njalo bathi bayasola ukuthi ibandla lezanupiyefu elikhanya lingakho kathesi yikuthi ligcizelele ukuthi umongameli Mnangagwa nguye ozancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2023.
Yena umongameli nxa uhlala umuzi ekhuluma uhlale ekhuluma ngokuthi yona umkonomi kakhulumi ngezepolitiki nje.
Kulabe bandla lezanupiyefu okuthiwa bahamba besuke eHarare ngenyawo besiya esigodini libona kudingeka lokhu.
Ngizwile ukuthi kulabantu abahokayo kodwa njalo ngingabona abanye abantu abegqoka amaphisa njalo lapha esigodini sebefikile lapha. Mina ngibona ngantu njengamakhampeni ona lawo ohamba behlanyela izihlahla lento ezifana zona lezo. Ambondi ukuthi ngingama-investment. Ama-investment azayenziwa ngesikhathi esifaneleyo. Kathesi sisanda kunqoba ukhetho leli. Amandlezi wonke le-focus ethu yonke kumele siwukhangelele ekwakheni umkonomi wethu lowo esilawo lapha kwelakithi eZimbabwe.